ungayifananisa le United States dollar. Ngizathi thatha nje umzekeliso wodwa. I divorce namhlanje nxa umuntu efuna ukudivorce umkakhe efuna ukubhadala imali lo society ithi nxa i-divorce leyo ingaphikiswa abantu bevumelana kumele ibe yi-18,000 RTGS for umamangala. Kodwa ungananzeleli ukuthi i-18,000 leyo nxa usuyi-compare le United States dollar uzananzeleli ukuthi okwanamhlanje i-18,000 leyo maybe ilingana le maybe $900 kumbe $1,000 United States dollar. Ikanti kudala sisasebenzisa i-United States dollar njengemali esebenza kuleli lizwe. I-divorce, that same divorce, ibiza costa umuntu $1,200, same divorce. So uzananzelela ukuthi nge-bond kwi-RTGS dollar, i-18,000 yanamhla isilingana le $900 ye-United States dollar. Okutsho ukuthi in real terms, i-divorce yakhona leyo isiyehlile $400 or $300 United States dollars. Kodwa ngiyakuvuma ye ukuthi nxa uyikhangela imali yakhona imali eningi kakhulu abantu ngiyakwazi abantu ngabayihole.
Bakhona abanye kade besibuza lapho kubana kanti vele wona amaloya azabhadalwe imali yonke eningi kangaka, bathini bona ukuthi bayehlise ngoba abazwisisi ukuthi yabe isiyangapi?
Njengoba bengithile ukuthi ungakhangelisisa sibili ukuthi ivalue yakhona yena le isisindo semali kakhona, in real terms imali iyehlile. So ngoba thina ukuthi size sifike kumali yona leyo, what i-law society does iyakhangela ukuthi i-region yona i-charge njani. E-South Africa for instance, so uzananzelela ukuthi ama-charges aweZimbabwe laweSouth Africa laweZambia e-SADC nje yonke loba nje engehlukana nje mpita na ayahambelana, akumelanga ayehlukane kakhulu. Asikompare labo Britain namanye amazwe aphambili, sikompare lamazwe awakhona apha nje ku-SADC.